Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthetho ndaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa okudala ukuthi izihlobo zihluthunele yompahla. Unkosazana Sihle nathi ngumfelokazi njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lo mhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa, njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafune eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe.
Uvamile ukuthi ubaba esethatha ukosikazi wesibili, umama womkazi uyathi mina ngiyahamba ngezihlale ekhaya. Kuba luhlupho nxa ubaba esethe wasishiya ngoba umthetho uthi uthatha lapho kuhleli khona. Sekuzwa umama ukuhlala ngaphi bengihlala ekhaya, ukosikazi wesibili ukuhlala ngaphi bengihlala egwandi, kube sokuthiwa thatha lapho kahlihleli khona.
Umqondisi wedale laphezulu ele High Court, Master of High Court umnumzana Eldad Mdasa uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lodubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Zvinokudzirirai pamatambudziko akawanda.
Kutazo obaba ukuthi sibhalwe omama sibhalwe lathi ezindlini ukuze sibe yingxenye ye ownership yezindlu zakhona. Omunye engadlula kuba lula.
Umkami ongamelwe elizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lo mhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesihlalo njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abashiywayo, ukuba sivulane ingqondo sitimuke ngodaba lwenondo.
Lobanje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangene lo mhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elezana uPF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.